asuka kusidanisa ukuthi kanti i-census iphela kayifanani lokuthi umuntu uyabe ebhalisa ukuya vota. I-census ngabantu abaye bebalwa, linani labantu abaye bekhona sibili abatholakeleyo kusetyenziswa i-de facto method yokuyikho ukuthi umuntu ubalwa lapho afidakale khona ngaleso sikhathi. Ukusuka lokhu kusidanise njengobulawayo ukuthi nxa sihambe esidaladeni nanxa nje sikhangele emalobisini abantu baningi. Njengamanje ukhangela amabhasi nsuku zonke ayethula abantu evela emadolobheni athiyeneyo okungaba ngukuthi mhlawumbe ngalelo langa kubalwa ngacinga ukuthi abantu batholakale bebaningi. Kodwa-ke sesisuka sizibuze ukuthi kanti kubangelwa kuyini ukuthi sibulawayo ngasiyibona thina sisithi silabantu abaningi asebengezelelekile lanxa uhambe ezitaladeni zakobulawayo kuyabe kuminyene kugcwele abantu abathengisayo. So sesizibuze ukuthi abantu bona labo bathengisa behlala ngabo mhla kubalwa babengabo.
Siyazi ukuthi eMathebeleland yikho okulabantu labo okuthiwa ngama-minority, abantu besiNdebeleni babikwa bebalutshwana ukwedlula abesishoneni. Leyo kayisiyo ngcazelo esuthisayo yini?
Okumele sikunanzele ukuthi lanxa ubulawayo ibala lesisizwe lesiDebeleni la eMathebeleland ibizwa ukuthi seMathebeleland kayisiko ukuthi abantu abakhona ngamaNdebele kuphela. Siyakunanzela ukuthi abantu kakhulu abavela eMashonaland sebegcwele kobulawayo. Abantu abavela eMashonaland lakwezinye indawo kubomanikaland kibomaswingo bagcwele khonapho kobulawayo. So thinabe sikhangela ukuthi mhlawumbe inani leli liyaphuma sokuveza ukuthi sebegcwele kobulawayo ngoba kuhamba xa uhambe esitaladini kuyavikela ukuthi abantu abakhuluma isishona sebefikile kobulawayo baningi. So yikho sizibuza ukathi indaba inani leli lingavezi khonokho kuyukuthi kambe singaze size abantu abalutshwana bangumsindo ongaka ngolimi lwabo xa kuyukuthi balutshwane. So esuka sikunanzelele ukuthi laxa uhambe esitaladini labo kugceniswa khona kibo-4000 kibobani bani kuyavela ukuthi abantu abagcwele khonaphala phansi ngabantu abakhuluma ulimi olungasolo lwamaNdebele. So-ke ngaze sithi amaNdebele malutshwana kodwa-ke bakhona abantu abangakhuluma ulimi lwesiNdebele asebethe bagcwala kobulawayo besikhaya ukuthi inani lonaleli likuvezi ukuthi sekube le increase ibangelwa ngabantu abavele kwezinye izindawo abavele ngaphandle kwemathebeleni bezohlala lapha kobulawayo kodwa-ke lokhu i-sensa sidaye kuvezi. So siyazibuza ukuthi kushile kathi
kumbe mhlawumbe ingcazelo baba Dube engxenye eMathebeleland liyelamisa kakhulu.
Kungaba isizathu sonesi ukuthi abaningi abantu bakithi bayagidima baye emazweni asedulwane lati ukuthi mhlawumbe bangabe bethe chithisaka bagcwala kebo-South Africa yebobutshwana lakwamanye amazwe aseduzane bathi langaphandle nje kwamazwe. Kodwa-ke kayisibo bodwa abahamba kwamanye amazwe malanzela ibinesiko-Johannesburg ulimi oluzawuqala yimuntu yabe khuluma isishona kanti indaba bona bengabi balutshwana. So nezinye indlela esilutshoyo ukuthi mhlawumbe nxa kubalwa engxenye abakhona abanye abasifihlayo ukuthi bangabonakali kumbe kabatholakali kude lapho kumele batholakale khona. So sizibuza ukuthi kambe kuhamba njani nxa sekunjalo ngoba sikhangela ukuthi ubulawayo usegcwele kodwa nxa kuthiwa ulokhu esehla inani kholokho bekusuka kusidanise lapho okuvangela khona okugeza khona sobala ukuthi masekubaimitation sokuzaba embangela ukuthi ubulawayo egqinyagqinyiwe waba izigaba ezilutshwana kusuke ku-12 constituencies kwehla.